Into le ukhetha ujaji u Amy Barrett isihlulu zabantu abaningi ngoba singakhumbula ama leaders e Republican Party akhuluma athembisa wona in 2016 laphana u Justice Antonio Scalia azabhubhe ukuthi in an election year akula khetho luka judge elizayenzwa kulona until umongameli welizwe esekhethiwe nge-election. Ama-Democrats ahamba laleyo program ukuthi babezamelela ukuthi oyazaba umongameli uyoyaza khetha ujaji wayemfuna. But sesibona ukuthi abantu bathi ngesintu iqili alizikhodi umhlana. Sizabona ke ukuthi bazahamba njani ngoba sibona uJudge Barrett ehamba in a way ukuthi vele she is going to be confirmed, but the promise ngama Democrats ukuthi labo bazayenza into abangayikwanisayo ukuthi bavule i-court ibe le 11 justices labo bafake ababili babo ma uBiden enganqoba.
Abebandla lama Democrats bona bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukwenqabela ukungena kuka Nkosikazi Barrett kulesi sikhundla. Lanxa nje bengelawo amanani edalele Senate, ukukhona yini abangakwenza okungabaphumelelisa?
Angiboni i-successful barring ka Justice Barrett ngoba nje ushile ukuthi amalokhuzeni ama-Democrats kalawo manumber unless i-last minute change nga 4 ama-senators from the Republicans of ukuthi kathesi bale 2 bamelela abanye abayi 2. So sizabona ukuthi indaba yangikhona izaqhubeka kanjani, but sibona ngantwa uBarrett uza confirma in the next week or two. Ohamba yokwakathesi.